Soko isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 9 kuNkwekwezi 2021 ngoKhethi Dube. Endaweni zethu lamhlanje, abantu bathi bayahlupheka kulezinsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Ilethe ama-stress, ilethe ukungazwanani, ilethe ukuhlala kuxatshana ezindlini, even kwabo nobaba ezindlini nxa bengala mali vele balolaka.
Baningi abantu abananza usuku lwabomama kule-Mother's Day.
Mother's Day ngiyajabulela kakhulu.
Abanamabhizimusi emijovo bathi kumele uhulumende abavumele ukuba basebenze kobulawayo.
Ngiyehluleka nje ukuthi ngingagulelwa isihlobo sami unkosikazi usithwele ngimthwele eyi-1 kuphela ngisiya esibhedlele ngiyithathela imoto.
Kodwa amapolisa athi abangabhalisanga phansi kwezubukho bazathathelwa izimota nxa besebenza ongekho emthethweni.
We've impounded over 400 kombis.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakobulawa zithi zibhekane lenhlupho ezijeneyo ngesikhathi eleZimbabwe lilwisana nokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1576. Inhlanganiso ye-World Health Organization isanda kuvumela amazwe wonke ukuba asebenzise ijekiseni ye-Sinopharm ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathabile Masuku usethulela lolo daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sebedlula ingxenye yesigidi i-509,274 abantu eZimbabwe asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulwisana legciwane le-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i-148,564. Luthi kulabantu abalitshumi lanye, 11, abahlolwe izolo batholakala bele-COVID-19. Sokulomnyaka bethwele nzima abantu ngenxa yomkhuhlane lo. Baningi abakhala ngomkhuhlane we-coronavirus. Omunye wabo ngumnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzela ukuthi ngalesi sikhathi esalumkhodlane we-COVID-19, izakhamizi zalapha kubulawayo eziningi zikhanya zilobunzima. Sinanzelela ukuthi amakhampani amaningi abalesikhathi sokuba nayo evalile, amanye esebenza okwensuku, kodwa ikakhulu abantu abathwele kanzima yilaba abantu abazisebenzayo. Abantu abaningi badonsa nzima. Lokho sokusitsho ukuthi labantu ukuthi babhadale amarenti abezindlini sokulobunzima. Abanye lokuthi babhadale i-school fees sokulobunzima. Abanye lokuthi bathole imali zokubana belatshwe ezibhedlela njalo sokulobunzima. Kodwa silohlupho lokuthi social distance emabhasini akozubukho ikhanya ngathi hayi ayilandelwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Matthew Sibanda othi abantu abaningi kabala misebenzi kobulawayo.
Le into siwise into ezinenge, amakhampani amanenge avaliwa asasebenzi, labantu abazasebenzi bamise imisebenzi indawo ezinenge kakhulu. Ithini eZimbabwe silohlupho lokuthi uhulumende wethu kasincedisi ngalutho next. Okwakhe ukuthi kuphela befaka amabhani ukuthi hayi abantu kade sibengayile bengahambi, imoto zabantu zingalayitshi. Khuluma manje nje kunje uhulumende uxotshana lezimoto zabantu, uyachaya amawindi amapolisa. Sibonile nje manje ezikoleni manje ukuthi abantwana babanjelwe i-coronavirus ezikolo, uhulumende engazamanga imizamo yokuthi afake isivikelo sabantwana ukuthi abantu babele izinto zokusebenzisa labo teacher.
Unkosikazi Pretty Mpofu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi uphila ngentando kaNkulunkulu.
Ukuthi i-COVID-19 pandemic le ilethe ama-stress, ilethe ukungazwanani, ilethe ukuhlala kuxatshana ezindlini, even kwabo nobaba ezindlini nxa bengala mali vele balolaka. So i-COVID-19 ilethe ama-challenges amaningi kakhulu. Yalethe indlala. Nxa kade lisidla kathathu ngelanga ngenxa ukuthi uvuke ekuseni maybe phandaphanda uthengise uthole ukukhona ukuthi uthenge ukudla. Khathe sinxa sokumele ukuthi u-adjust from ukudla kathathu kumbe kabili ngelanga sesidla ka-1 just because ukudla uvele akukho ezindlini, kulezi ndlala ezindlini. Sesiphomba ukuthi take each day as it comes. Ukuthi awulange indlela ongayenza suphom ukuthi as long as ngiphila abantu sebephila ngebala lokuthi as long as siphila siphefumula.
Umongikazi unkosikazi Esther Nxumalo laye uthi uthwele nzima. Ukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni anjenge Sinopharm, iSinovac lamanye ukwenzela ukuzivikela lokuvikela uzulu kumkhuhlane weCOVID-19.
Ngesikhathi lesiso mkhuhlane lo weCOVID-19 abantu sebengani sebejayela ukugqoka amamask. Laloba nje bekhona abona laba bangagqokiyo but siyananzelela ukuthi uzulu usewamukele ukuthi kumele ahlale egqoke imask, kumele ahlale esanitizer izandla. Lanxama ebholweni uhlupho singabe singalubona ngelo social distancing ngoba ukuthi isikhathi eziningi abantu bagcina vele sebezibona sebengasalandeli isiqondiso sona lesikhona bangaminyani. Kodwa thina njengabezempila kahle umlayezo wethu lokhe ungatshintshanga, lokhe ungaguqukanga sithi abantu kabahlale begqoke ama-mask, abantu kabasanitize, abantu kabazame ukwenza i-social distancing lapha abakhona.
Umongameli Emerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umnangagwa, umsekeli wakhe u-retired General Constantino Chiwengwa, labanye sebahlatshwe amajekiseni okulwisana legcikwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amane, i-38,414 asebehlolwe eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala belomkhuhlane lo. Abedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amathathu lasithupha, i-36,052 sebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi luqakathekile kakhulu usuku lwabomama ole Mother's Day olulanzwa emhlabeni wonke jikelele. UMavis Gama uzethulela lolu daba.
Baningi abananza usuku lolu eZimbabwe abathi omama ngabantu okumele bahlonitshwe njalo bakhathalelwe ngoba yibo insika yemizi. Unkosazana Thandiwe Mpala wakobulawayo ubonga kakhulu bonke abesifazane abamenza waba ngumuntu ebantwini.
Umama wayenginakekela imihla yonke. Lapho mangigula umama wayebona amacebo okubana angangisiza kanjani ukuze ngisile. Wayenginakekela kusukela ngimncane lapho ebona ukuthi sokufanele ukuthi ngiye esikolo, ebona ukuthi kumele ngihambe esikolo, kumele ngithwale umphako, kumele ngibe lamabhuku eneleyo ukubana ngiyefunda.
Umampala uthi luqakatheke kakhulu usuku lwabomama.
Mama, mama, ngiyakubonga kakhulu ngoba kungesuke kube kangikho kulesi simo engikiso namhlanje. Wena nguwe owangondlayo ngaze ngafika kulesi sikhathi ngilokhu ngisaphila.
Unkosikazi Jena Incube laye uyaluthakazelela usuku lwabomama.
I-Mother's Day ilanga lapho esithakazela khona omama bethu abasizalayo laba abangasizaliyo, it's step mom, u-anti, gogo, usisi. Ilanga leli silithatha sasibabonga. We appreciate them every day. Happy Mother's Day.
Unkosikazi Nokuthula Siziba ohlala eChitungwiza laye uthi usuku lolu lumeza ajabule kakhulu.
Yilo ilanga lapho esithola khona izipho. So iMother's Day ngiyajabulela kakhulu ngoba yikho kutshengiselana khona uthando oluvela kubobaba. Besitshengisa uthando lokuthi nathi sibe ngomama njalo siyabasiza kwezinye izinto. So labo ililanga labo lokuthi basispoyile. Hayi, mina ngiyalijabulela kakhulu leli langa.
Unkosikazi Pretty Show ulombono ofanayo.
Kutshengisela ukuthi lathi omama siyaqakathekiswa, kambe i-9 months uthwele umntwana. Nxa usumamba ngezandla zakho kuyajabulisa. Happy Mother's Day kubo bonke omama.
Abanengi bathatha leli thuba ukuthengela omama babo izipho ezehlukeneyo bebathumezela lamaluba lamakhadi amumethe imbiko ebonga imisebenzi yabo. Usuku lolu kwelemelika lwasungulwa ngomnyaka ka-1908 ngunkosazana Anna Jarvis owayebonga akwenzelwa ngunina u-Anna Jarvis. Unkosazana Anna Jarvis wasungula indawo zabomama eziningi eMelika ezazibizwa ngokuthi ngama-Mother's Day Work Clubs. Usuku lwe-Mother's Day namhlanje solunanzwa emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
bayakhala abalama bhizimusi ezimota ezithwala uzulu abathi bangeke basebenze bephansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company, iZUPCO. Sokulomnyaka selokhu kuhulumende wafaka imithetho evimba imijova ukuba isebenze emadolobheni njalo lethwala abantu abaya emazweni athiyeneyo. Abalemijova batyelwa ukuthi basebenzelane leZUPCO ukwenzela ukuthi kulwiswane lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Kodwa bakunanzelela ukuthi iZUPCO iyehluleka ukuholisa izisebenzi. Kulabanye abanikazi bezimota abathi kabasoze basebenze bengaphansi kweZUPCO. Omunye wabo umnumzana Mandla Ndiweni okobulawayo.
Jolezi mazivila hayo lo msebenzi abantwana uthi abafita ngani lezikolo uthi siyabhatala njani. Hayi kuzima kokulawayo. Vele sihamba mntu khona abasibhotabhota bayasibamba amapleni abezimota abanye bakhona bayasibhloka. Izolo mna bengibuya ngivela out bantu abangu-5 bantu abambhloka bathi bafuna 200 USD ukuthi ndize ngikhiphe imota yami e-Driloni. Athina khulumisane labo abaninga 100 US dollars ngesikhathi esifitshane esingakwanile 2 hours ngaluza imali engayi-$100 kheshi yami yayikuvela out yonke yahleyaphela.
UNdiweni uthi akuzwakali okwenziwa yinkampani yeZUPCO.
Nandrive isprinter i-22 seater kuqala babesithi i-22 seater ibhasi namhlanje sebejikisile sebesithi ngamakhombi. Hayi kuzima kakhulu.
Omunye njalo ohlutshwa ngokwenzakalayo ngumnumzana Bulisani Nxumalo olebhizimusi yezimota ezithwala abantu.
Sakwazi senzeni fanele ukuthi nxa ngathenga izimota zakho athe mhlobo eyi-10 kathe singumnyaka fanele ukuthi waselangoba kunanto kathe imhlobo ifakile eminye ifile.
Khala njalo umnumzana Mbonisi Msimanga.
Akunzima lapha uyazi ukuthi uhulumende ethu sesiphendukile angikwazi ukuthi siphile njani. Imota zikhona umsebenzi kawukho imota zigcwele uthiwa sipaka imota. Ngiyehlule kanjelo ukuthi ngingagulelwa yisihlobo sami unkosikazi usithwele ngimthwele eyi-1 kuphela ngisiya esibhedlela ngiyayithathelwa imoto kuthiwa i-red number ayifunile ukuhamba kodwa yabe ilomthelo umsebenzi kawukho. Angikwazi uphila ngawo uhulumende phela ungiphile umsebenzi ukuthi ngisebenze ngoba mina nginje ngifuma imota le engihamba ngayo ngiwodla umamami ngiwondlele abanawami engiyabafundisa bakhayele kimi ngiyima ubhuti omkhulu.
Isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-inspector Abednego Ncube utshele amaphephandaba ambalwa ukuthi kulezimota ezifika amakhulu 400 ezibanjwe ngamapholisa edolobheni leli.
We have impounded over 400 combis, buses, mshikashika, that is wonderful. Members of public should desist from boarding such vehicles.
Wonke lokhu kwenzakala kakhulu abantu abalimala nxa imijova ithathwa ngamapholisa. Omunye wabasenda kulimala ngunkosazana Amanda Sibanda.
Vele ma imthova zibhada ku-6 laphana kugada kugijima so ma kugada kufika sigada ma igijima imota laphana siyabamba elekuzenyini emarobotini kula mapholisa abekhona kurodlo khona kulo mama uqatha vele umpholisa osesasabeka lapha kobulawayo uyayigijimisa imota yena ngesifamfamu ngemva kwethu xa besigijimisa laphana sisadlule empophoma asisabuyi straight ngoba sidlala emakhandeni sesingena phakathi. Sasihle sibaleka ngakuthi sihambe singene ezindlini singene ezindlini mamama lana ifici imota vele akala kuthi kulo mntu omdala kulabantwana phakathi uthatha isambuko sakho uyashaya amawindi olimeleyo yikho lo sathi sasingene phakathi kwempopho mamama lana wasifica ngoba kungasela ndlela ukuthi abantu bayabalekela ngako kugcwele amapothole umgwaqo wonke imota lana yangani yabhekuka yaze yabreka ebrijini abantu abaningi sibili balimala khonapho abanye
akwaziwa ukuthi ukuxozela lokhu kuzaphela njani njengoba uhulumende esithi ngasoze avumele emigoqweni izimota ezithwala abantu zingabhalisanga kwinkampani yeZUPCO. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele-India uthi kulabantu bafika inkulungwane ezine 4,000 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni leli kumahola ambalwa asanda kwedlula. Uhulumende uthi abantu abedlula inkulungwane ezingama-400,000 bahlolwe ngesikhathi esifanayo batholakala bele-COVID-19. Isibhedlela se-Johns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 158 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezintathu 3.2 million. inhlanganiso yeCenters for Disease Control ethi kunabantu bedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million kuzwekazi leAfrika asebehlolwe batholakala bele COVID-19, kwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili lane 123,961. Isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje elobaba mkhulu babelobola.
Namhlanje ke zulukandaba sixoxa ngomtshado ukuthi kambe umtshado kuyini. Silo mama uMo Blessing Ndlovu ingcwethi kwezamasiko esintu. Ake sizwe ukuthi uthini ngomtshado wesintu.
Umtshado wesintu yibuhlobo obuba khona phakathi kwezimuli ezimbili ezingelabuhlobo. Ubuhlobo lobu budalwa yilijaha lakweyinye imuli lentombi yakweyinye imuli. Sebebonene laba babili bathandana bazimisela ukubana sesisakha umuzi. Ijaha selizabikwa kubobabakazi ukubana hayi nanti ijaha esengizimisele ukubana ngakhe lalo umuzi. Obabakazi yibo asebeza qhuba le indaba besiyayibika kubaba wentombi. Sekuzavekwa ke ilanga lokubana lezi izimuli ezimbili zihlangane ngelanga lokubana sekulotsholwa.
Akusitshele mama ukuthi kambe nxa sikhangela obabakazi kumele benzeni nxa kusenziwa umtshado wesintu.
Sekulotsholwa ke lapho. Obabakazi badlala indima enkulu kakhulu kulaba ababili abathandeneyo ngoba yibo abagijimisa lendaba ukubana ayiye phambili ize ibe impumelelo. Obabakazi yibo abalaya lentombi ukubana ayiye kuba ngumama oqotho kwabozala. Ayiye kuba ngumama ozimiseleyo ukwakha. Ayiye kuba ngumama ohloniphayo. Ayiye kuba ngumama olothando okwazi ukugcina imuli yakwajaha. Obabakazi abangeni kakhulu endabeni zamalobolo. Yebo bayaphiwa lokhu nalokhiyana ukuthiwa kuba lesitsha sokuthi obabakazi badobhe. Kodwa bona emalobolweni abangeni ndawo. Okwenza umtshado uqine luthando yikuhloniphana yikuzehlisa kukankosikazi. Umthando ubaba nguye okumele ukuthi athande le ntombi yakhe aseyibonile, okumele ukuthi ayithande ngenhliziyo yakhe yonke. Kube sekusithi umama kumele ukuthi azehlise kumyeni wakhe ngoba hayi ukuthi phakathi kwabo bobabili mawubaba evungama lo mama laye uyakhuphuka, ubaba akhulume lokhu umama laye akhulume lokhuyana. Kuyabe kumele laba ababili bafike ezingeni lokuthi bahlalisana phansi bakhulumisana into eyi-one baze bayivumelane.
Hayi-ke phose lokugcina mama,
umama ngaso sonke isikhathi kumele azehlise kumyeni wakhe. Loba umyeni wakhe engaze ayenzeni, yena kumele ukuthi azehlise, amhloniphe njalo. Inhlonipho ihamba phambili emtshadweni. Ukuzehlisa kuhamba phambili emtshadweni. Uthando kumele lalo lube yisiqokoqela phakathi kwalaba ababili. Ma kungela thando, akula mtshado. Ma kungela kuzehlisa, akula mtshado. Ma kungela nhlonipho kusho ukuthi yonke into ilahlekile. Ngiyabonga.
Hayi ke zulukandaba, sima lapha kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilo mama uMo Blessing Ndlovu ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sanibona ngesihloko zenkosi ezithandekileyo. Njengoba sithanda namhlanje kulunge njalo uhlelo lwethu lokuvuselela imoya yethu okukhanya izikhathi eziningi kulezi nsuku iyabe iphansi iswela ukuvuselela. Namhlanje ilizwi lethu sizohlangana lale ncwadini yezenzo zabapostoli. Sahlose ukuqala siyabala indima ezimbili, siyabala indima yesine, sibale indima yesishiyagalombili. Kufundeka kanje indima yesine, kwathi ehlangene nabo abayala ngokuthi ningamuki eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami, verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. La mazwi ke esilothwa uJesu wakhuluma esebonakele kubafundi bakhe. Ngakho namhlanje nxa sikhuluma la mazwi, kimi kufika izinto ezimbili ukuthi yiloo lalowo ule Jerusalema ahleli kulo, indawo eligugu eqakathekileyo ebalulekileyo empilweni yakhe. UJesu uthi kubafundi bangasuki eJerusalema, kangahlale khona eJerusalema balindele isilayezo esizafika esizwa ngaso uverse 8 ukuthi bazakwamukeliswa-ke amandla umoya oyingcwele esefikile kubo. Zihlobo zenkosi, ilizwi leli kimi ngingazi kuwe, kodwa kimi ilizwi leli lithi kasihlaleni lapho esikhona sibonakale ukuthi singobani. Abasibonayo babe lobufakazi ukuthi bazi ukuthi ngempela singobani. Ake sikhangeleni emndenini kumbe emulini. Wena ohleli emndenini wakimi, ngathi kuphose kube yilo iJerusalema lakho. Zinenge izinto ezenzakalayo emndenini, kodwa-ke okusalayo kulamazwi sizwa ukuthi iJerusalema lelo olabo ohlala khona phela uhlala luka kufana nokuhlala esitulweni, kutsho indawo oyaziyo ubuhle lobubi bayo, ukuzuza lokuswela kwayo. Kuthiwa-ke wena hlala iJerusalema ube ngufakazi ngamandla esefikile ngomoya phezu kwakho. Emndenini-ke yilowo lalowo ule ndima okumele ayidlale empilweni yalowo mndeni kumbe kulelo Jerusalema lapho ahlala khona. Obaba kumele bakhanye ukuba ngobaba kube nobufakazi obuqinisekileyo mpela ukubana laba ngubaba opheleleyo, ngubaba owondla onakekela imuli yakhe, ubaba ozahlonipha umuzi wakhe, ahloniphe unkosikazi, ahloniphe abantwana, ahloniphe omakhelwane, ahloniphe izihlobo zakhe. Umama la ezokufana naye, umntwana la ezokufana naye, ugogo la ezokufana nayo, iJerusalema labo libe yindawo ebonakalayo elobufakazi ukuthi empeleni laba bantu bayakwazi ukuthi kufunekani, bafakaze ngenkulumo langezenzo ukuthi laba abahlala khona eJerusalema labo izinto zihamba njani. Nxa kukhona okutshekileyo kakulungiswe, kungazasetshenziswa njengobufakazi bokuthi abantu bayehluleka. Bantwana lalelana bazali, bazali lani zamani ukuzwisisa abantwana, lingakayi kubomakhelwane lungisani okusemagumeni kube lobufakazi mpela lomuntu ovakashelayo umuzweni athi nanku umuzi ofudumalayo. Singazenzisi, sizame ukuba abantu abangcono ngaphandle kwemizi yethu. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, busisa imizi yethu lapho esihlala khona, kube lobufakazi bokubana senza izinto ezinhle ezifanele emndenini yethu. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungamile Nkomo, ungathini lokusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chona njani mthokazo omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumayikobe namhla zulukanda balusuku lwe Mother's Day aso kuhlelo sikhangelele ukulibazisa omama sixoxa lomhlabeleli odume ngengoma zakhe zothando umsizi K umsizi K usanda ukhipha ivideo entsha for ingoma yakhe ngaphansi kwesihloko esithi Icheria Me She's fine, she's pretty, she's mine. Oh, I'm emotional. Oh, baba, ngibona ngani namhlanje kumele lihlabele lengoma. Ezilukanda ba asixoxe kancane lo Msisi K. Msisi K, ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngalengoma.
Ngiyajabula ukuba lapha lawe namhlanje. Ingoma yami engaphansi kwesihloko esithi Icheri yami ingxenye yedlalade lami lesibili i-album elithi Bashiselwa. Ingoma leyi ikhuluma ngendaba yokuziqhenya ngomuntu wakho nokumbabaze bantwini.
Udume ngengoma zakho zothando Msisi K. Namhla uZulu jikelele emhlabeni jikelele uthakazelela usuku lwe Mother's Day ngesingisi bathi our mothers are our first love. Njengomhlabeleli odume ngezothando othakazelelwa kakhulukazi ngabantu abesifazana phosela amazwi akho kubo.
Yeah, ngithanda ukuthi Happy Mother's Day kubo bonke omama emhlabeni la kubo bonke abesifazana siyalithanda njalo liqhakathekile kithi.
Hayi liyamuzwa umsizi K uthi happy happy Mother's Day zulukanda ba umsizi K phosela amazwi akho okugcina.
Abafisa ukulalela ingoma zikamsizi K bangazilalela phose kuwo wonke ama-online music stores. Ngikhona njalo kuFacebook, ku-Instagram, la kuTwitter. Njalo isikhona iwebsite ethi www.msizik.com. Ngiyabonga kakhulu. Happy Mother's Day. Siyalithanda njalo liqhakathekile kithi.
Zulukandaba sithanda ukubonga umsizi K ngokungena kuhlelo. Singakagqibi uhlelo Zulukandaba sixoxe njalo labanye abafisa ukuphosela amazwi abo. Asizweni amazwi kaNkululeko Mathe.
Ngithi namhlanje ngosuku lwanamhlanje ngithi Happy Mother's Day kubo mama bonke abancane abasakhulayo intsha ngithi liziphathe kahle lizaba ngoba ngumama bakusasa. Sithanda ukubonga kakhulu omama abasizalayo singobaba singaka singobaba namhlanje ngenxa yomama umuzi kaumi ngaphandle kamama.
Hayi siyabonga Nkululeko. Sesifikile emaphitholeni nohlelo sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk. Wathi ngilichiye ngengoma ka Msisi K ngisemathandweni. Kubo mama ngithi happy 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 Mother's Day. Ole valisayo ngenjabulo igama ngumayigobe. Bye bye. Oh mama happy Happy Mother's Day.
Siyabonga kakhulu Mayigobe. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu bathi bayahlupheka eZimbabwe kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Baningi abantu abananza usuku lwabomama olwe-Mother's Day. Abanamabhizimusi emijovo bathi kumele uhulumende abavumele ukuba basebenze kobulawayo bengekho phansi kwezubukho. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wonivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi kasikhangane ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.